Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi kuthange kutholakala abantu abangamathumi asikhombisa kanye 71 benekholera wobulala oyedwa. Ugogoma Gumede ohlala emzini weTshabalala koBulawayo ubelalisiwe yilo umkhuhlane.
Bengigula sibili, hhayi bengitshayile ikholera, bengitshaye kakhulu. Kodwa kathe sengingcono ngahamba eThornkruger esibhedlela. Yikho ukuthi ngize ngibe ngcono lami. Kodwa ngangiphatheke kakhulu ngendaba yekholera.
Umhlali welokitshini leCourty Park koBulawayo, umnumzana Clopas Chiripamberi, uthi kezwa kuhle esiswini mhlawumbe ingabe yiyo ikholera.
Ikholera leyi ngokubizwa ngayo ukuthi abantu baphela, abantu babulawa ngezisu. Ngokuthiwa ngamanzi lawa amaningi esiwanathayo. So angiwazi ukuthi yini mina lami so angizwa ukuthi sisami siswa kuhlungu angiwazi ukuthi kuyini. Una la amanzi esanatha amanye ezigubhu amanye njani njengoba namanzi sometimes ahluka. Manje sapho ngunatha imali yokuthenga amanzi gasilayo.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Edwin Nkosinathi Sibanda Mzingwane uchasisa ngesimo sekholera kuleli dolobho.
KoBulawayo sokutholakele abantu abalekholera kumbe abacatshangelwa ukuthi banomkhuhlane wekholera abang-12. Ngikhuluma kuseyafika izolo. Kulabo bantu bahloliwe batholakala abathathu belawo umkhuhlane. Sebelatshiwe bahanjiswa ngemakhaya kwasala oyedwa.
Umkhuhlane wesihudo uzwana nengcikeza. Osiqhitha mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Isihudo lesi sitholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa-ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli. Ezintweni ezithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini ngoba lumkhuhlane uyingozi. Umphefumulo womuntu uyatshabalala kusiya ngamahola.
Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane wesihudo ubhake kakhulu eHarare leMasvingo njalo sewufe abantu abedlula 100 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. NgikoBulawayo ngimele esitudio 7 igama lami nguEzra Jesus Banda.